Abantu beZimbabwe babamba umlomo wangaphansi uma belandela indaba kaBona Mugabe lo Simba Chikore eyokwalana kwabo kuthiwa yidivorce. Into ebabambisa umlomo wangaphansi bemangala yinotho lempahla abalayo bona bengabatwana abelokhu besakhula. Bale notho etshengisa ukuthi banothile yibo abanye abantu izipantsha zeZimbabwe abazuza inotho besebenzisa uyise zala loyise kaBona ngenxa yokuthi babe ngabatwana befirst family umkhwenyana lo ntombazana ozalwa ngumuyi umgadi. Singakhangela kuhle sibone ukuthi balamastendi lezindlu lezimota lamaplazi amaningi adlula 21. Kona besithi umuntu oyedwa kabe leplazi elilodwa, one family one farm. Sibonile njalo ngedivorce kababa uChiwenga lomkakhe, sibona impahla futhi enengi etshengisa ukuthi laba bantu ababusayo bazihuquluzela inotho besenzela abantwababo. Siyazi kubi isikhathi esinengi uma abantu sebedivorsa konke kuyachaywa. Uma besathandana bachaya indiva bengafuni ukuthi into lezi zibone ngozulu. Kulesikhathi eside abantu bemangala ukuthi kanti inotho yeZimbabwe iyapi. Khathesi sesibona ifamily abantu ababili njalo bengabatwana uSimba Chikore loBona Mugabe bale notho engasoze ibe nomunye umuntu eZimbabwe uma sikhangela iminyaka yabo.
Manje pho njengoba besithi bona inotho le bayisebenzela ke.
Hatshi bo, sesicubungile thina abanye lale bandla lyabantu iCCC sakubona mhlophe ukuthi inotho yeZimbabwe idliwa ngabantu abakufirst family, labo ababusayo lalabo abaseduze labo kakhulu. Siyakwazi ngesikhathi sikaMgabe kwaba lo minister la uChombo nomkakhe, khathesi umkakhe ngudeputy minister khulumende naye, kwakhanya izindlu eziningi, kwakhanya imota eziningi, kwakhanya amaplazi amaningi. Sathi okukaChombo sikubonile, namhla sesibona okukaSimba Chikore loBona Mugabe. Kusasa ke sizabona okukabani. Kutshengisa ukuthi into eziningi zifihlakele abantu uma besathandana. Mdlana wokuchitha umtshado uzakhanya kuthi dlwe, abantu babamba umlomo wangaphansi bakubone mhlophe ukuthi asilo gold lodwa elitshontshwayo, ayisiwo ma-diamonds wodwa atshontshwayo. Ngitsho lo mhlaba, ngitsho le notho, ngitsho lo hard cash. Yikho-ke sithi abantu beZimbabwe bathini ngobusela obunje, ngobuqilindini obunje.